VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 14 kuNcwabakazi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje
sayisetshenziswa ngoRobert yiwona lalawo abasuke wasebenzisa ukuthi babuya bethunje umuntu phakathi kobusuku, umuntu atshaye kungenanasitimenti sokuthi utshayelwane, libe sebephongujika nje umuntu eceleni komgwaqo bemthiya nje enjalo.
Kuthunjwe umgcinisihlalo we-MDC emfakose umnumzana Blessing Kanuthunga kanye lolwela amalungelo oluntu ongoyinhlanganiso ye-Citizens Manifesto umnumzana Thathenda Mombeyaraba ebusuku izolo.
Sifuna ukwazisa amaZimbabwe nonke jikelele ukuthi ngamanga aluhlaza tshoko ukuthini akusela kujengisela ngolwesihlanu. Ngolwesihlanu eHarare 16 August siyaqhubekela phambili ngomsebenzi wokujengisela, so ngamanga amakhulu kakhulu.
Ibandla eliphikisayo le-MDC lithi amalungiselelo okujengisela ngolwesihlanu edolobheni leHarare aqhubekela phambili kuhle. Uhlangothi lwabesifazana bebandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa luthi luyasekela ngokugcweleyo ukutshengisela ukuqoqwa libandla leli. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Kuthunjwe umgcinisihlalo we-MDC emofakose umnumzana Blessing Kanuthunga kanye lolwela amalungelo oluntu engoyinhlanganiso ye-Citizens Manifesto umnumzana Thathenda Mombeyaraba ebusuku izolo ngabesilisa abakade behlomile bababhaxabula kabuhlungu balimala kakubi. Isehlakalo lesi sichothozwe ngabantu abaningi abagoqela amagqwetha eZimbabwe Lawyers for Human Rights leZimbabwe Human Rights NGO Forum. Umnumzana Kanuthunga uthi abamthumbileyo laba bambuze ngohlelo lo-MDC olokujengisela izitaladeni zeHarare ngolwesihlanu. Uthi abantu laba bamtshaye kakubi njalo utshengise intatheli zindaba umzimba wakhe obulamanxebanxeba. Asizweni elandisela intatheli zindaba ngokwenzakele.
Kana pane lezo nakanganisa chiri kunze kwemutemo they were supposed to kuti vandiendese kumapurisa but chadairoverwa ishoko ravainyaya kutaura
nxa kukhona engikupambanisileyo bekumele vangise emapoliseni. Amazwi akade bewakhuluma ngesikhathi bengitshaya ngawokuthi kuyini esikutshelwe nguChamisa. Utheni uChamisa? Licabanga ukuthi lingakhipha umnangagwa embusweni? Manje sizabona. Okwakho wena sokuphelile ngoba sifuna ukukubulala namuhla. Nxa uChamisa ezavusa, uzavusa wena usufile. Ngibaphendule ngathi madoda, nxa lifuna ukumbulala, mbulalani. Ngokutsho njalo, bangitshaye kakhulu basebengivala amehlo. Bangitshaya kakhulu ngacina ngisila ngokwenza angani sengifeyintile. Yikho okungiphephisileyo.
Ndakadai uvandaita semunhu ndafa kana kuti ndapenda. Saka iwo they thought maybe they completed their mission. Of which I don't know what was their mission.
Lowo ngumgcinisihlalo we-MDC emfakose umnumzana Blessing Kanuthunga yena uthi uthunjwe watshaywa kakubi izolo ngabantu abanakanelwa ukuthi ngabezomvikela kuhulumente. Umnumzana Thathenda Mombeyaraba yena asenelisanga ukukhuluma laye kodwa inhlanganiso yakhe yethule imifanekiso elaliswe esibhedlela laye emanxebanxeba. Eloba enkundleni ye-Twitter, isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana uthe galalwazi lokuthi ababili laba batshaywe ngobani. Kodwa olwela amalungelo oluntu umnumzana Charles Nyoni uthi akulakuthandabuza ukuthi le yimisebenzi kahulumende.
Le into nje etshengisa okusegcekeni ukuthi uhulumende lo kachiyananga lo hulumende owayekhokhelwa nguRobert Mugabe, ngoba ama-tactics ayesetshenziswa nguRobert yiwona lalawo abasuke wasebenzisa ukuthi babuya bethunje umuntu phakathi kobusuku, umuntu achaye kungenanastatement sokuthi uchayelwane, libe sebephongujika nje umuntu eceleni komgwaqo bemchiya nje enjalo. Lokhu nje kusitshengisa okusegcekeni ukuthi uhulumende lo uzimisele ukuthi asebenzise indlela ziphi naziphi ezimbi zonke ezokuthi azigcine yena ukuthi abe elokhu esesikhundleni, njengoba sesikhangela le nemachi le ezabe ikhona nge-Friday. So kusitshengisa nje kusegcekeni ukuthi bazimisele nje ukuthi bayethisele uZulu.
Uhulumende yena uthi kalalwazi lokuthi ngobani abenze lokhu, ngokutsho kwesikhulumeli sakhe uhulumende uMnumzana Nick Mangwana. Ungathini ngalokho?
Ayisonto entsha le eyokuthi uhulumende uyayala ephika esithi kakwazi okwenzakele, kodwa thina sonke siyakwazi ukuthi into enje, isehlakalo esinje asingeke senzakala elizweni lapha uhulumende engakwazi. Lokhu ayisonto yokuqala. Izinda lapho kuthinjwa o-Ikhayidamara labo Patrick Nambayana beswelakala, uhulumende wayelokhu ephika esithi kakwazi, kodwa sabe sikwazi iqiniso nje ukuthi hayi, uhulumende wethu nje nguye ozimiseleyo njalo nguye ongemuva kwazo lezo zonke zehlakalo eziyabe zithola uZulu.
Njengoba kulokwethuselwa lokuhlukuluzwa kwabantu okunje, bathini bona abantu ngokutshengisela kwango lwesihlanu, kabe sabi yini?
Hayi, ngitsho mnumzana, uyabona sayenza imisteki ngo-2017 November, singena emgwaqweni simacha sithaba ukukhitshwa kukamgwabe kufakwa uMnangagwa. Khathesi sesizimisele njalo ukuthi senze soneso sehlakalo esokumacha lokungena emgwaqweni, sesikhipha nje leli phutha esalenzayo elokuthabela uMnangagwa kungena kwakhe esikhundleni. So abantu kabayesazi njalo bazimisele ukuthi okungayisikho ukufa yikuphi. Nxa uhulumende ezafuna ukudubula abantu njalo etshaya abantu abulala abantu, hayi, sizabona nje ukuthi yena inhlamvu zakhe yizo eziningi yini kumbe thina oZulu ithi esibaningi ukwedlula inhlamvu zakhe.
Lo ngumnumzana Charles Nyoni olwela amalungelo oluntu ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7. Kusenjalo, isigodlo sommeli weMelika eZimbabwe sethule umbiko sichothoza ukuthunjwa lokuhlukuluzwa kukamnumzana Mumbeyarara lo mnumzana Kanutunga, sisithi ubudlova obunje abulasabelo elizweni elilombuso okhululekileyo. Ukuhlaziya lolu daba, uNtungameli Nkomo uxoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Dinizulu Macaphulana.
Isehlakalo baba esiveza umumo ungekotho ukuthi isimo selizwe laseZimbabwe simi kanjani. Sesingathi bona ababili abalimeleyo okubonakala izithombe zabo nemifanekiso yabo bamelele abantu bonke baseZimbabwe abalimeleyo ngendlela ezihlukeneyo. Abanye balimele ngendlala, abanye balimele ngokuswela, abanye balimele ngobuhlungu nje obukhona ezweni lonke kuye wonke umuntu ongaphansi kwelanga laleya ndawo ozibiza njengokuthi ungumuntu waseZimbabwe. Ngakho ubuhlungu balaba abantu esibubonayo abumangalisi, bumele nje ubuhlungu jikelele babantu baseZimbabwe. Njalo baba, kuyisibonakaliso sokuthi umbuso usezandleni zabantu abanjani. Ulimi olulodwa abalaziyo, inkulumo yodwa abayaziyo ludlame ukuhlukumeza lokulimaza. Bangene embusweni ngodlame ngokuhlukumeza lokulimaza, bazophuma embusweni ngodlame ngokuhlukunyezwa langokulinyazwa. Ngakho yikho engingathi usapho lweZimbabwe lungakubhekela.
Ukuhlukuluzwa kwabantu lokhu awuboni yini kuphazamisa indlela uhulumende weZimbabwe azama ukuvuselela ngayo ubudlelwano bakhe lamanye amazwe?
Abantu abaphethe intambo zombuso wakuleli ngabantu ababuthundu emkondweni, ngabantu abangakhaliphanga njalo abangekho buthakathaka ekuzwisiseni ukuthi umhlaba usebenza kanjani. Into abayenza kathesi yokuhlukumeza abantu lokwenzani yinto eyagcina kudala ukwenzakala emhlabeni. Malutshwane kakhulu amazwe asasebenza kanjalo. Abangakwaziyo ukuthi konkeana abakwenzileyo yikho kubulala umkhonomi, yikho kwenza abakwamanye amazwe abaphethe imali bangeze ezweni, njalo yikho kwenza umhlaba wonke ugoqe izandla ubukele ukuthi kathi okwenzakala laphana yikuphi. Kodwa ke ngokubona kwami lapha lapho siya khona mawuhamba kanje laba abantu bazaqhubeka besenze nje umhlaba uze unyanye umhlaba uze ukhathale kufike esibangeni sokuthi SADC yonke iAU yonke lomhlaba wonke uzawuthi singeke sikumele ukwenzakala lapha yikho laba bona ababopha abanye abahlukumeza abanye bazazithola sebeyizibotshwa sebeyizihlukumezwa ngenxa yokuthi iziphofu bazodonsana baze bayefika eliweni ngokubona kwami ngoba umhlaba esikuwo awuhambelani lakho awuvumelani lakho lokho okwenzakalayo kungansuku zatshwala uzezwa umhlaba susithi ayi ithike singenele yikhona lapho abazovuka khona ukuthi hawu kasisifikelana kodwa nje badonsela khona
lo ngumnumzana Denizulo Macaphulana ingcwethi kwezombusazwe wexoxa icingweni lo ntungameli inkomo we Studio 7. Ibandla le-MDC lithi amalungiselelo okutshengisela ngolwesihlanu eHarare aqhubekela phambili kungelanxa kulokwethusela lokuhlukunyezwa kwamalunga abo abanye bebotshwa abanye bethunjwa njalo sekuke kwaba lembiko yamanga ebisabalaliswa enkundleni zokuxhumana. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ekhuluma emhlanganweni nentatha lezindaba namhlanje esigodlweni se-MDC esemorgan zwangirayawu zeHarare isikhulumeli sebandlalele umnumzana Daniel Molokeli uthe ngolwesihlanu ibandla lakhe lizaqhubekela phambili litshengisela phezu kokonakala kwesimo elizweni. Ukhuthaze abantu bonke abasekela lo abangasekela ibandla lakhe abakhonona ngesimo esikhona elizweni ukuthi bazomanyana labo eHarare ngolwesihlanu. Ngemva kokutshengisela eHarare uthi bazaqhubekela phambili ngomvulo weviki ezayo besiya koBulawayo lapho abazakwenza okufanayo. Ngolwesibili bazalubhekisa eGweru kuthi ngolwesithathu baye eMaswingo besuka lapho baye eMutare ngolwesine ethi lokhu kutshengisela kuzaqhubekela phambili uhulumende kaMnangagwa aze abone ukuthi uZulu akaselathemba laye.
Sifuna ukwazisa amaZimbabwe nonke jikelele ukuthi ngamanga aluhlaza tshoko ukuthini akusela kujengisela ngolwesihlanu. Ngolwesihlanu eHarare 16 August siyaqhubekela phambili ngomsebenzi wokujengisela. So ngamanga amakhulu kakhulu sikhuthaza amaZimbabwe wonke ukuthini abuye ngobuningi babo. Njalo asimi eHarare kuphela, ngomvulo siyabe sikoBulawayo, ngolwesibili siyabe siseGweru, ngolwesithathu siyabe sisemaSwingo, ngolwesine siyabe siseMtare.
Umolokeli uqhubeke ethi ibandla lakhe likhathazeke kakhulu ngokuthunjwa kwamalunga alo okuyinto athe iveza ukuba uhulumende usethuswa luhlelo lokutshengisela kukaZulu ngolwesihlanu.
Ukhaya ngathi sokulalaba asebeyethukile and sicabangela ukuthini basebenza le-ZANU-PF ne-CIO ukuthini bazame ukwethusela abantu ngoba babonile ukuthi abantu beHarare sebelungiselela ulwesihlanu sebehamba belandelela abantu ezindlini zabo bezama ukuthini bethusele abantu.
Kodwa umnumzana Dexter Nduna olilunga le-ZANU-PF emele iChegood West uthe ibandla lakhe aliphathekanga ngitsho lakancane ngokwenziwa yi-MDC.
Thina indaba ze-FDC azizingeneli but kufanele ngikhulume ngendaba ye-mopha le esikhipha iphosa. Iphosa yayikhona kudala phesi sokufuze kwaba solo daba lwe-mopha. I-mopha maintenance of peace and order indaba ekhona engakhuluma ngayo ngokuthi nxa umuntu oyabe efakile kuzeni protest mbeni demonstration yakhe.
Abebandla le-MDC bathi kutshengisela okuqala eHarare ngolwesihlanu kuzakuba isahluko sakuqala uhlelo lwe-MDC olwe-reload lapho abakhangele ukuthi bazaqhubekela befuqa uhulumende kaMnangagwa ekukhulumisaneni labo. Ngimele iStudio 7 iseHarare. Gibson Pepe.
Ukusenjalo uhlangothi lwabesifazana kubandla le-MDC lithi liyasekela ngokugcweleyo ukutshengisela ukuqoqwa libandla. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Isikhulumi sohlangothi lwabesifazana, unkosikazi Barbara Tanyanyiwa, uchasisele iStudio 7 kabanzi ngohlelo lwabo oluqalisela eHarare ngolwesihlanu mhlaka 16 Ncwabakazi.
Into ekhona lapha mfakazi ukuthi i-demonstration yethu iyaqhubekela phambili nge-Friday mhlaka 16. Akula muntu oza siyalisa ukuthi si-demonstrate ngoba lilungelo lethu. Section 59 we-constitution uyatsho ukuthi umuntu wonke unelungelo lokutshengisela. Ngakho-ke sizatshengisela, asibeni ngobuningi, lingalaleli lokho elikuzwa kukhulunywa. Imisebenzi yezami ukuthi asela demonstration ikhona, sibe ne-press conference namhla, saphuma le-position yethu njenge-MDC ukuthi i-demo iyaqhubekela phambili.
Omunye oyisakhamuzi sakoBulawayo ovumelane lokuba kube lokutshengisela, umnumzana Moses Ndebele, uthi sekwanele abantu kumele bakhululeke, ngakho kuyadingeka ukutshengisela.
Protest le kaza bakhona fanele ibe khona. We need to make things right koBulawayo laseZimbabwe. Asisafuni ukuthi sibe lokho sibandezelwa, sincindezelwa eZimbabwe. Enough is enough. Sesifuna ukukhululeka lathi, independence, freedom eZimbabwe. Asisafuni ukwenza ngani kumbe sise-Egypt thina seZimbabwe. Idiso kumele ahambe, i-protest kusofanele ibe khona. Ongafuniyoka ayekele, thina siyabe sikhona thina koBulawayo and sizayimela iZimbabwe yethu.
Unkosikazi Nokubonga Sibindi, esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo, uthi abantu sebezamile ukuqinisela kodwa akulalutho olulungayo.
Sizamile ukuqinisela, kuleke kuthiwa izinto ziyalungiswa, kodwa ziyalungiswa, nanka amapetroli ayakhwela. Izinto vele ezisetshenziswa endlini everyday ziyakhwela. So thina ukulungisa kwangkhona thina asikuboni. So sesibona ukuthi engxenye kungaba nama-protest, engxenye kungazwisise kangcono than ukuthi sithule, izinto zokho ziqhubekela phambili.
Omunye njalo oyisakhamuzi sakoBulawayo, unkosikazi Sandile Ndlovu, uthi ubengafisi ukuthi ukutshengisela lokhu kube khona ngoba okwenzakala ngoZibandlela kwathiya umonakalo omkhulu.
Into eyenzakala nge-shutdown leyana eyadlulayo, mina bengingafuni ukuthi ngiphinde ukuthi ngendlela engalamba ngayo ngokuswela ukudla, ngenxa yokuthi sasingavele singalungisanga lutho ukuthi sizadinga ukudla abantwana bahle. Okwakhathesi ngiziphumele sibili namuhla, ngizozidingela igrocery yami ukuthi nxa lolo suku luphumelela kusenzakala okwenzakalayo, ngingafi ngendlala njengakuqaleni, ngizithengele izinto zami ezizantshova sibili okwensukwanyana lami ngingethuli.
Abebandla le-MDC babe lomhlangano lentatheli izindaba eHarare bechasisa ngohlelo lwabo lokutshengisela emadolobheni amaningi elizwe, beqalela khonale besiza koBulawayo ngomvulo. Ngimele iStudio 7, ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Live Talk lamuhla kuhlelo Diaspora Forum sikhangela ukutshengisela okuqoqwa libandla le-MDC ngolwesihlanu. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abesilindweni sendizamtshina iseHong Kong Airport Authority babike ukuthi sebethole incwadi evele emthethwandaba evimba abantu ukuthi betshengisele kwezinye indawo zesilindweni lesi. Ukutshengisela kwabantu besola okwenziwa ngele China kuvale ukusebenza kwalesi silindo sendizamtshina okwensuku ezimbili ezidluleyo, sokuqhamuke ukulwisana phakathi kwabatshengiselayo lamapholisa. Inhloko kahulumende lePakistan u-Imran Khan uxwayise ukuthi okwenziwa ngele India esigabeni esibuswa yilelo lizwe yeJammu leKashmir kuzadala ukuthula hatshi elizweni lelo kuphela kodwa lasemhlubulweni wonke weHimalaya. Ele India lithumele inkulungwane lenkulungwane zamasosha ukuyavimba ukuhamba-hamba kwabantu ngesikhathi esithile eKashmir. Namhla kuhlelo lwethu lapho esixoxa khona lezi zalwane zeZimbabwe esezihlala phandle kwelizwe, uChris Gande ukhulume lomnumzana Ishmael Dlamini ongomunye wabazalelwa eKenya ngemva kokuba abokholo lwesipostoli baya kulelo lizwe ngeminyaka yabo 1950. Umnumzana Dlamini uthi lanxa wazalelwa kwele Kenya, ulokhu ekhuluma ulimi lesiNdebele njalo labantwana bakhe bakhuluma lona. Uhulumende wakwele Kenya wazise ukuba useza kupha abantu laba abedlula inkulungwane ezinhlanu incwadi zokuzalwa kanye lezithupha. Asizweni uChris Gande xoxa laye umnumzana Ishmael Dlamini khonale ohlekhonale eKenya.
Sina sisezi elizweni leKenya sezindaweni ezitshiyeneyo njengamatawuni akhona, kodwa kakhulukazi iseNairobi Central Province, eKiambu kuliyakungamathawuni thawuni okukhona lapho esihlezi
khona. Khona kuhamba njani ukuthi kuze kufike sonesi sikhathi lisenelisa ukukhuluma ulimi lwangekhaya lina selihlale iminyaka kangako khona ngapho?
Ulimi azange sise salulahla ngoba abazali bethu baseli bekhuluma uhlobo lwabo, sizelwe kukhuluma uhlobo lwabazali. Lathi sakhula silukhuluma ngekhaya kwaze kwafikela isikhathi sokuthi lathi siyakha imizi azange siluyekele, siyale silukhuluma kuphela. Kufikela labantwana asibazeleyo thina ngazazala namhlanje umntwana uzala lokhe simkhulumisa ngohlobo olwakibo olwenzelo yabobaba wethu.
Manje abakho yini abathathekayo bagcina sebesenda khona ngapho kumbe bethatha khona ngapho okokuthi sebelabantwana abakwazi indimi zombili?
Sinabo kakhulu uma behlangana bona lezikolo lapha abafunda khona bayasikhuluma sibili ulimi lwesiKenya, kakhulukazi yazi iSwahili i-national language ekhulunywa ngumuntu wonke. Kulelimi lwevernacular olwesiTikuyu yiba lokhuluma kakhulu. Nxa uma ungahlangana nabo bebodwa bekhulumisana labanye babo esikolo akuzukhiphe ukuthi kubenganye ayaba lolunye ulimi walisikhuluma ngaphandle kokuthi angahlangana nami mina umzali wakhe noma umuntu owasakithi njengoba nathi ethembu elikhulu kubingelela salibonani sithenile livuka njani.
Manje libona ungani sizafika yini esinye isikhathi elizaphindela ekhaya?
Hayi, angiboni ukuthi kulokuthi kulokuzethutha abantu bephindele kuyahlala ekhaya ngaphandle kokuthi kuva manxa singathola izincwadi zokuvakasha ukuthi siyebona lapho kwavela khona ubaba wethu nakobaba mkhulu wethu. Engxenye kungaba lesifiso esinjalo njengabantu ulimi silikhuluma, ihistory yabobaba wethu siyizwa ukuthi badabuka ukuya amazwi anjalo khona lekhaya ematopo izindawo ezitshiyene tshiyeneyo siyezwa amagama ebewakhuluma. Ungafisela la muntu bengiyibona leyo ndawo noma ngingaba le okuthi sikhethe ama-particulars eKenya, but ihlobonya lokhuluma lapho ludabuka khona kuzamfosa ukuthi ngize ngiyefika ngiyebona ukuthi eyi abadala bani kumbe abazali bami badabuka lapho.
Lo ngumnumzana Ishmael Dlamini, omunye wezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwele Kenya, obexoxa icingweni le Studio 7 ekhonale eNairobi. Uhulumende uthi ukhathazekile ngohlelo oluqoqwa ngabebandla eliphikisayo le-MDC olokutshengisela ngolwesihlanu. Idale labaphathi ntambo libikwa liphumele isinqumo emhlanganweni walo namhlanje esokuthi abantu baxwayiswe ukuthi bengasetshenziswa ngabafuna ukudala ingxabangxoza elizweni. UPraxedis Jeremiah usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma ngemva komhlangano wedale labaphathi ntambo ele cabinet, umphathi ntambo wezokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mchangwa uthe kuqakathekile ukuthi elizweni kube lokuthula, ngakho ke abantu kumele bachiyane lomkhuba ukukhwabitha udlakela besetshenziswa ngabanye abantu abalenjongo zabo ezingelani lamalungelo abo. Ngakho ke ukhuthaza abantu ukuthi bengavumi ukungena emgwaqweni bephatheka ekutshengiseleni okuqoqwa ngabe-MDC ngolwesihlanu, njalo uhulumende uzathatha amanyathelo wonke awenelisayo ukulondoloza ukuthula elizweni. Ebuzwa ngokuthi uhulumende uzavumela na ukutshengisela kwabe-MDC lokhu, unkosikazi Mthwangwa uthe isisekelo sombuso siyavumela ukutshengisela kwabantu. Okuqakathekileyo ukuthi abatshengiselayo kumele basebenzise ilungelo labo kodwa bengephuli imithetho yelizwe. Umphathi ntambo wezamabhizimusi lamafekithali umnumzana Mangaliso Ndlovu uthe kuqakathekile ukuthi abantu bakhulumisane ngokubahluphayo kulokuqala udlakela ngokutshengisela. Izipha isibonelo sodlakela oludale umonakalo omkhulu ngozibandlela lonyaka kube lokutshengisela. Qhubeke ethi ngeviki edluleyo uhulumende kulapho ayenelise khona ukuphathisa abanini bhizimusi ngoncedo lwezigidi lezigidi zamadola ukuze benelise ukuvuselela umsebenzi. Unkosikazi Mthwanga obike njalo ukuthi umphathintambo wendaba zasekhaya olukhokhela uhlangothi lehofisi yokubhaliswa kwabantu oluka Registrar General uMnumzana Kain Mathema wethule umbiko othi umsebenzi wokudindwa kwengwalo zokuhambisa zamapassport usunganeno njalo lehofisi isisenelisa ukudinda amapassport angamakhulu athobaminembili ngelanga isuka kwangamashumi ayisithupha ngelanga. Uthi konke okudingakalayo ukuthi amapassport alungiswe sokuthengiwe umsebenzi usuqalile. Abehofisi ka-Registrar General babikwa besithi bazasebenzisa njalo abenkampani kahulumende edinda imali e-Fidelity Printers ukuze bancede ukudinda ama-passport ukwenzela ukuba kwehliswe inani laba kuluhlu lwababhalisa ukuwathola abangaba zinkulungwane ezingamakhulu amathathu, 300,000. Ngimele iStudio 7 ngise-Washington DC, ngingu-Praxedis Jeremiah.
Ugatsha lwe-Environmental Management Agency, i-EMA, yethesa ikhansile yakobulawayo umlando wokungcolisa imfula ngengcekeza ephuma ezambuzini okungabangela ukuthi kuqhamuke imikhuhlane etshiyeneyo ebantwini kanye lakuzifuyo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Lokhu kwethulwe ngumabhalane omkhulu wedolobho uTown Clerk uMnumzana Christopher Dube emhlanganweni wekhansili ethi abe-Environmental Management Agency babacala ngokufaka ingcekeza emfuleni eseduze ledolobho ikakhulu ugami lomguza. Bathi lokho yinto engalunganga ebantwini, izifuyo kanye lezinanakazana. UMnumzana Gilibone Khabo isikhulumeli senhlanganiso emele amalungelo ezakhamuzi uthi lokhu kwephula ilungelo labo.
Lawayo sesikhanya sesifaka entweni ebisela amalungelo abantu emuva. Amanzi into eqakathekileyo njalo kubi ukuthi nasibe sisiqhenya sithi si-Base Run Council ngapha thina sinathisa abantu amanzi angcolileyo. Ngapha nxa sokusiya emakhothi kuzaphuma izimali eziningi ukuze kubhadalelwe amaloya lalilani and khonokhu imali yangikhona ezaphuma kuma kuma-repairs iphuma kithi thina izakhamisi. Bona kungcono ukuthi babone ukuthi thina okwethu nxa sikhangela ingcekeza yethu imanejwe kuhle. Sile ndawo engalethwa i-Asgebu Farm ikubona ukuthi ngabe infrastructure khonaphani iyalungiswa.
UMnumzana Moses Ndebele ongumhlali wakobulawayo uthi abasela siqiniseko sokuthi amanzi esiwasebenzisayo alokhe ehlanzekile.
Njengoba sokule rosuwa engenileyo emanzini ethu okufanele sibe siwanatha siwasebenzisayo ezindlini, asitela siqiniseko sokuthi amanzi angikhona abe ase-right sechenile embe seasekho right. I-City Council ayimeke sure ukuthi amanzi ayaklinwa ngoba sagcina sesihlala njengaseHarare sesinatha amanzi ale doti sesingasahlalisekanga kuhle, ugcina sokukhoze okholera leminye imikhuhlane esingayizwisisiyo lapho. Sinabantwana abanatha amanzi lathi sawanatha amanzi awasebenzisa. I-Rosewa leyi ifanele ilungiswe ngokuphangisa abantu bengaka-affectheki kakhulu esigabeni sethu sakobulawayo.
UMnumzana Ngqabutho Changane laye ongumhlali wakobulawayo ugcizelela ngokukhulunywe nguNdebele.
Lathi sinja sisakwazi ukuthi amanzi layo esonatayo ahlambuluke njani or anjani or vele asevele seyidodi. So mina njengami ngakhuthaza abantu ukuthi before bethatha lawa amanzi bezame ukuthi befake amanye ama-chemicals anjengabo water guard or uyawabholise because akulunganga especially for abantwana abancane.
Abantu bakobulawayo baveze ukukhathazeka ngempilakahle yabo bethi yonke into eyenziwayo isebenzisa amanzi njalo iningi lingazi ngokwenziwa yikhansile bethi kukhanya bengelandaba ngempilakahle yabo. Labo abalezifiyo abahlala eduzane lemifula le bakhala ngokuthi balakho ukulahlekelwa kakhulu, ngakho ke becela umansipala ukuthi athathe amanyathelo ngokuphangisa okuvimba umanakalo omkhulu. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Siyabonga Bathabile Masuku. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.